Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ya sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 9 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Intathili zindaba ephatheke kumkhankaso wokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe uHopewell Chingono. Uphiwe umvuzo we-International Anti-Corruption Excellence Award kanye labanye abaqhuba umsebenzi ofanayo emazweni abo abayisikhombisa. Sokutholakale isidumbu seshumi lanhlanu emfuleni uJukskei kwele South Africa lapho kufele khona amakholwa agoqela isizalwane seZimbabwe ngesikhathi zibhabhathiswa. Ayaqala ama-quarter finals emidlalo ye-FIFA World Cup kwele Qatar. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Intatheli zindaba ekhankasela ukuqedwa kwenkohlakalo eZimbabwe uHopewell Chingono uphiwe umvuzo we-International Anti-Corruption Excellence Award kanye labanye abaqhuba imikhankaso efanayo emazweni abo abayisikhombisa izolo eDoha kwele Qatar. Lumvuzo wasungulwa isiphathamandla seQatar uSheikh Tamim bin Hamad Al Thani njalo usebenza ebambisane le-United Nations. Abanye abaphiwe lumvuzo loChingono bagoqela uSophe Williams Elegbe owakwele Bilitane, Ernesto Savona owe-Italy kanye lenhlanganiso ezizimeleyo zamazwe achiyeneyo. UChingono uthi uphiwe lumvuzo ngoba esebenza nzima ukuchaya imisebenzi yenkohlakalo enziwa ikakhulu iziphathamandla zikahulumende weZANU-PF. Iziphathamandla ze-United Nations bezikhona kulumkhosi kanye lomongameli weRwanda uMnumzana Paul Kagame. UChingono labanye bakhe baphiwe inkezo kanye lemali. Abahlengi bakwele South Africa vathi sebethole isidumbu sechumi lanhlanu 15 emfuleni uJukskei eJohannesburg lapho okufele khona abakhonzi abagoqela abeZimbabwe ngomgqibelo ngesikhathi bebhabhathiswa ngomprofeti wabo ovela laye eZimbabwe obikwa edingwa ngamapholisa. Kubika uThuso Khumalo.
Langamanzi eliwa emfuleni uJukskei lapho okuthelele khona abakhongi abanechumi lesithupha abebebhabhathizwa. Lumfula udabula phakathi kwamalokishi abalisa iVosbank, iSandton, iBrandon ne-Alexandra. Omunye wabebengxenye kulaleli ebelibhabhathizwa uMnumzana Dumisani Leah osinde kulingozi uthi kula labantu abafika amachumi amane leli bekungabantu nje abebezodinga usizo olushiyeneyo kumprofeti weZimbabwe uKind Kube owaziwa ngabalandeli bakhe ngokuthi uMvundla.
Ngomgqibelo sisuke enkonzweni ekade siyibambele eLinksfield entabeni. Seza lapha ngoba bekulabanye akade bephunyelwe isiprofiti sokuthi kufanele bayozula bengenisa emanzini. Sananzelela ukuthi futhi ukuthi umfundi uyangenisa ngaphezulu le oqala khona. Washo umfundisi ukuthi abantu abaphume emanzini. Manje besinabanye abangathi basasebancane njalo kade beqala ukuthi kuthe bayengena emanzini. Balela ngoba ibe kade besekucineni ngangapha okuphunywa khona. Bama isikhathi kwaze kwaba amanzi akhuphuka abaphezu kwenyawo esizane namadolo.
UMnumzana Leah uchaza ukuthi kwenzekeni ngesikhathi abakhonzi laba bethathwa ngumfula.
Kwase kubuya ke ugatsha olubuye lamanzi. Dilo lufike lwachaya abantu bawela emanzini, bangena ngalapha emfuleni bahamba namanzi. Omunye owela emanzini ngudadewethu ongelamali. Kodwa uthe efika ngaphambili waba nenhlanhla ngoba bekulabantu beJohane Masowe. Yibo abamkhiphileyo bebesenza okwabo nabo ngale ngaphansi komfula. Kodwa ngeshwa ke abanye abalandeleyo kugoqela lo mfundisi abazange bebe nenhlanhla leyo. Umfundisi uze wayabambelela isihlahla ngaphambili. Nomunye umama laye ubambelela isihlahla ngaphambili. Omunye usisi abamthole ebambelele isihlahla ngaphambili bamelele abosizo oluphuthumayo waze washona bemkhangele.
Lesi senzo sisilethe enkulu intukuthelo kwele South Africa. Abanye besithi kudala bexwayisa ngemisebenzi yabaprofethi abadabuka kwamanye amazwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Gaya Majahana ngomunye wabasola umfundisi.
Nguye odonsele abantu emfuleni angazange alandele ama safety procedures. Sizoba enhlekisa ke ebantwini bedudula uma kunje. Abantu sekumele beme ukusontela emahlathini ngoba lokhu kufaka impilo zabo engozini.
Kodwa ke elizwini elethulwe umprofeti uMvundla ehlelweni lokuxhumana olwe WhatsApp uchaza kabanzi ukuthi lesi sehlakalo senzeke njani.
Akuzange kube nezulu elanethayo bazalwane. Akuzange sithole umfula ugcwele unamanzi. Safika sathola nje umfula ufana nensukwini. Kwakunabanye vele sesibathole vele lawo befaka abantu emanzini. Thina sithe sifika sisima nje baleni singakakhuleki nokukhuleka kwavele kwawamanzi ngapha langapha kithi esifaka phakathi. Kwaza nenkalakatha esihlahla sawubuya sesizophusha abazali sibabuyisela kwakunamanzi amaningi khona. Asazi amanzi ngobuningi angakhontrolekiyo vele angakhontrolekiyo azange kubone lokhwana empilweni yamvazalwana.
Isikhulume senkampani yosizo lwesiphangiphangi i-emergency services unkosazana Xolile Khumalo uthi phakathi kwabathethwe ngumfula umgqibelo isidumbu sosane olenyanga ezintathu yiso esingakatholakali.
Namhlanje i-team yethu ye-search and rescue iqale eLeokop prison which e-Sandring Hill base behla njalo ngomfula baqala ku-Sand River baqhubeka njalo baya lapho u-Sand River uhlangana khona no-Yaski River baqhubeka njalo behla baya Grace Point Church. Okwamanje i-team yethu ibingakatholi mzimba ibingakatholi lutho kodwa bayaqhubeka nophenyo lwabo.
Kusenjalo inhlanganiso zezenkolo sezikhuthaza abafundisi ukuthi bachane lomkhuba wokubhabhatizela abantu endaweni ezingaphephanga ezingaba ingozi. Amapolisa wona athi aphakathi kokudinga umprofeti Mvundla ukuze aphendule imibuzo thize alesehlakalo. Minister 7 ngisemfuleni uyaskei eSandton eJohannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Izakhamizi zebulili ma East ePlumtree sezisole kakhulu abebandla leZanu PF labakahulumende zisithi bazitshaya isifuba ngokwakhiwa kwekliniki yeGampu yona evulwe ngokusemthethweni izolo ngumphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga. Kona kuyizo izakhamizi ezakha ikliniki zincediswa ngabantwana bendawo abasebenza kwamanye amazwe kanye lelizwe lakwe leGermany. Uchiwenga ubekhatshwe ngumeli webulili ma East edalele parlamente njalo engumphathi ntambo kahulumende umnumzana Mangaliso Ndlovu. Sixoxele umgcini sihlalo webandla le-CCC emathebeleleni South umnumzana Solani Njemnyama Moyo.
Iklinika leyo yakhiwa i-community incedisana le-diaspora saba loncedo kakhulu sagcina sithole idona from i-Germany yibo abasincedisa kakhulu ikliniki zehama lemtshina konke. Last month bafikile bazehanda over amaGerman then bayehanda kubaba induna yethu Chief Kambo yayimele isivulwa zangisavulwa ngoba u-MP ubaba uNdlovu wayengekho wayese-Egypt bele sebenza babehambe la ngawo. So saba lensolo thina ukuthi kungani kumele kumelelwe uminister we-tourism. I-comedy iyahlala phansi yabumba amaqembu abo ngokusebenzisana abasebenzisa ngawo indlela ababesebenza ngayo ngoba sasisebenza siya eklinika le sathola ukudla ama-donation ngu-different bantu kwaba lenkomo ezimbili ezihlatshiweyo sibe nesimanga ovuka ekuseni sesibona sokubuya amabhasi sofaka amantende e-primary yakogamu sesimanga la sifuna bonke abantu babuya ebhasini ngababuya kuma-different places kuma-district amanye kodwa osibazi le sithole ukuthi bonke bagqoke irigalia yezami kodwa ekliniki yakhiwa i-community abantu behlangene wasukuma wakhuluma unqobizitha Dlovu okusimahlele unqobizitha ukhulume kakhulu edela ngesilungu abantu izalukazi lamakhehla akulanto ade beyizwa wasekhuluma ukuthi sephakamile u-vice president uthi wenga esukuma laye akula lo interpreter akula lo toliko tolikela abantu bakithi abangaziyo isishona abantu bakithi abaningi bazi isikhala bayazi isindebele wakhuluma isishona waze waqeda abantu abazwanga lutho kliniki sivuliwe sebesiyakudla bathola kusela nyama inyama iqedwe ngamasotsha iqedwe ngabantu ababuya khatshana izakamizi ezecommunity abayibo abayakhi iklinika abayibo kade bethi namhlanje balelanga lokujabula abatholanga lutho sithe ngase sibabuza batsho ukuthi hhayi thina qiniso lihle akulale sikuzwileyo siyazisola ukuthi kade vele sizedingana abantu bahambe bekhubekile osebhuku kabadlanga ama-business people abadlanga kube yimvoqovoqo nje esihlanganisa abantu bezano sebethaya amatoyitoyi pasinaningi pasilobani engingakucela nje abantu bakithi ukuthi kabakujwayele bona kumele belungise ngoba kula muntu ozakulungisela ukuze babe lokuhlonishwa phakathi osebhuku lezinduna zethu laba abayiqiniso abayizinduna zeqiniso labo sebhuku beqiniso ama-election azayo nxa sokuvotwa abantu bekhipha udubo so abantu bakithi abajabulanga abantu bakogambo abantu bemachinge abantu besinotsi abantu bentoli abantu begoba amavillage lawo yiwo amavillage angaphansi kwesibhedlela leso bayakhile basebenzi labantwana bakankulunkulu into abayenzele zabalangani even isibi lamanye amamemba ezanu bebesisho ukuthi lokhu asikaze sikubone lo
Umnumzana Solani Njemnyama Moyo, ngumgcini sihlalo webandla le-TRCC eMathebeleland South. Sehlulekile ukukhuluma lomeli webulili ma-East edale lephalamende, umnumzana Mangaliso Ndlovu. Ezinye inhlanganiso zamakholwa esiKristu zithi azivumelani le-commission ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana. IZimbabwe Gender Commission yona ethi ifuna amabandla ezokholo alawulwe nguhulumende ngenxa yokwanda kwamacala okudlwengulwa kwabantwana emasontweni. Zithi ukulawulwa nguhulumende akutsho akukho kusisekelo sombuso welizwe i-constitution. Inhlanganiso lezi zithi umthetho kumele uqinise isandla kulabo abamasonto akhuthaza ukwendiswa kwabantwana kanye labadlwenguli athi ukuthi kuthwaliswe bonke abakhonzi gadalala. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda.
Akudingeki ukuthi uhulumende alawule amabandla ukwenzela ukuthi asebenze eminye imisebenzi yabo. Into edingakalayo ukuthi imithetho ekhona eZimbabwe, imithetho eyabe ibekwe isekelo sombuso, imithetho evele ikhona esetshenzwa ngamapholisa elizweni lakithi. Akudingakali ukuthi kumbe umuntu vele church kumbe umuntu ngumuntu nje kazani. Into yokuthi umuntu eyendisa umntwana engaphansi kwemithetho engavunyelwayo kumele kube yindaba eba yi-criminal case yokuthi umuntu angabotshelwa yona. Ngakho-ke ukusebenza amabandla asebenza izinto eziningi-ningi ezehlukeneyo, yikho uhulumende engawalawuli ewayekele ukuba enze imisebenzi yawo eyehlukeneyo, lokhu ngokukodwa kuphela. Ngakho-ke lokhu kulula ngenxa yokuthi kuvele kule mthetho ebopha umuntu oyabe senza ukuganga okunjengalokhu. Ayisonto ukuthi engathi sesingathi ibandla lonke selingaqalisa ukuthi ikhulumende sefuna ukubonthi lisebenza njani ngenxa yendaba eyenziwa ngabantu ababe senza ukuganga. Ngakho lokhu nje umuntu uyakeganga, akudingakali ukuthi Trinity kumbe umuntu wechurch ungayegangele khonapho kavuthe njengomuntu oyenza ukuganga oyake elele lo mntwana osesemncane kumbe umntwana osesemncane ekhiphe umntwana esesikolo abavothule kusetshenzwe ngaleyo ndlela. Akudingakali ukuthi mbuvele echurch kumbe uvela ngaphi. Ngakho-ke ukusebenza kwamabandla yikho uhulumende ngathi isikhathi sonke lesi uyekela amabandla enza umsebenzi wawo engalawulwa nguhulumende ngenxa yokuthi amabandla enza izinto eziningi. Yibo abalezikolo, yibo abalezibhedlela, yibo abakhangela ukuthi ngamasonto kumbe ngemgqibelo babesebenza impilo zabantu. Thina singaphansi komthetho siyawulandela njengamabandla. Lalabo amabandla abanye ama-church abe ngakwenzi lokhu isikhathi esiningi zafumana ukuthi abaningi babo abakho lakuzinhlanganiso ezisebenza la mabandla wonke. Ngakho-ke amabandla ayakwanisa ukuzikhangela nokuzilawula wona wodwa, kadinga omunye umuntu ukuthi azafake imithetho ukuthi asebenze kuhle.
Kodwa kuyehlula khonokho sifanda, ngoba nanko amanye amabandla akhona kulo mntwana lo owabhubhayo ebeletha owayeleminyaka elitshumi lanhlanu efihliwe khona ngale ndaweni yabo engcwele eManicaland kulomnyaka odluleyo, akula muntu wabotshwayo.
Udubo lukhona nje ukuthi abantu laba abamabandla njengokukhuluma ukuthi amabandla lenhlanganiso ezehlukeneyo lawa amanye amabandla esingathi ama-African Independent Churches lalabo uDasiza inhlanganiso ezibakhangelayo esebenza nabo kulabanye aba-under i-EFZ labanye abanga i-Council of Churches lama-Catholic and Zimbabwe Council i-Catholic Bishops Conference. Ngakho nxa kulo dubo ngalawo mabandla yakhona ngale olunye udubo lwesibili olukhona ikuthi abepolitika bayakhathesi ngezikhathi zokukhampeyina basebenza lawona lawo amabandla okhuluma ngawo. Ngakho kuba nzima ayikinki ukuthi sometimes amapholisa abophe abantu. Ngakho abantu be-gender commission abayekhuluma la mapolitika ama-politicians avele esebenza labantu bona lawo ukuthi kathi isebenza labo njani abantu besenza ukugaka konke khonokho. Abathiya amabandla asebenzela kuhle belanda amabandla nalawo abavele besebenza lawo ayiwayenza izinto zonezo.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso emela amasonto esiKristu atshiyeneyo iZimbabwe Christian Alliance. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INews Day ithi ezinye izikolo sezihlele inhlawulo yama-school fees zisebenzisa isilinganiso sedola leMelika esomkambo wensitha, okuyinto uhulumende athi akumelanga yenziwe. I-Chronicle ibika ngekliniki yakogampu ePlumtree eyakhwe izakhamizi evulwe ngumphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga izolo. Inkundla yeZim Live yona ithi sokuqhamuke ingxabangxoza phakathi kwenkokheli yebhanga le-Tetrad Investment Bank okubangele ukuthi wabephethe isikhundla sikamgcinisihlalo webhodi yaleli bhanga uMnumzana Apoline Ndorukwigira achiye umsebenzi buthumuthumu. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salubonani basakazi ba-DTCV nalinjani lonke nje. Hayi lo mncubo okhulumayo wesigabeni sempane. Eyi, sinokudana okukhulu ngamalunga e-PPC la athethe imali le kugovernment. Kodwa esikwaziyo kuzenzakala. Lanqabe bebuka abanye bethi ku-right, abanye bethi ku-wrong, abanye bethi ku-right. Kodwa esikwaziyo ukuthi abantu babahlale belindile ukhitha amanye amalunga amatsha. Laba bantu vele lanqambe babengazi mbi babekwazi. Sebejoyinile ibandla le-ZANU-PF. Ende kodwa futhi babekwazi ukuthi abanikazi abantu babo lephathi yabo kayifuni ngoba nanku bayithatha bakuthulela. Into ezenzakalayo ukuthi iZANU sesibonile into yayo yonke eyenzayo. Abantu bangasola kayiphumeleli ngoba kuyabe kungabantu babo abeZANU ababe betshontshile leyo nto. Lapha imali le ingasibhadalwa kuthiwa sesikhathi sekubhadalwa sesifikile amalunga ezanu asoze ebhadale. Laba bantu abasoze bevume ukuthathelwa kumbe zinkomo zabo kumbe yi-property yabo okusalayo ukuthi bazajoyina iZANU-PF ukuze bengathathelwa izinto zabo.
balibonani ku studio 7 labasakazi ngithi ngibeke nama magama athize mayelana le politiki yakithi yaseZimbabwe kuningi impela engibona uhamba nxele lapha ikakhulukazi kuma opposition parties ayagxekana kuyathethiswana akukhulumiswana kahle engicabanga ukuthi ngikubona nje kungenamsebenzi into edingakalayo ukuthi kuhlonitshwane nje ngoba ngizwa ney'ngane ey'ncane sezidelela abantu abadala into efunekayo ukuthi mangabe wena usola elinye ibandla ungathukani emsakazweni ngangcono lithuke ekhoneni lapho ungekuzuzwakale khona uzwe umhlaba wonke ngoba manje lokhu ikokwenza ukuthi iZimbabwe le ipolitiki yakhona singabonakali njengabantu abahlelekile emakhanda into edingakalayo ukuthi abantu bebambane kuvote kukhitshe iqembu elibusa elililona elenza abantu behlupheke ngale ndlela esihlupheka ngayo akusizi ngaluthi ukuthi uzoqake i-opposition like uyathukwana uze umuntu esekhuluma ngokuthi imali engaka uyitholanga wena uyithole lokho anakutsho lutho loka
salibonani 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 salibingelela olibingelelayo ngiseBotswana Sibongile mina ngibona ngizakhuluma ngephezu kwakho ngokho okwezokwebhugurawundi ngincane sivili yetni kodwa hhayi into eyenzakalayo kubuhlungu ngoba kunje lathi salahlekile kunje sikhulu ogogo singakazi sikhulu okhulu singakazi uzokuthiwa ukhulu wakho bamgqibela lapha ugogo wakho wabambulalela lapha so khona kuyana kunje lathi kakusijabulisi kakusichelesisi ngoba kunje sikhule singalaba singelazihlobo zethu kungathi intando kaNkulunkulu kuyintando yomuntu so ukuthi khonokho ukuthi bona bethi kuzokhunyiswana umlotha ukhunyiswana umlotha ngasizathu bani ngadlela bani ngoba kunje akekho umuntu ongabisela omunye umuntu akekho ongabisela umuntu umuntu kabhadaleli why ma befuna ukuthi bona kukhulunyiswane bebisele bonabo abantu ma kuwukuthi abantu sebebhadalwa kungafa umuntu kwanisho ukuthi umvuse kabavuse izihlobo zethu ezahamba ngentando yabo sizibone lapha yikho kuze kukhulunyiswane kuxolelwane ngoba kunje kubuhlungu ukuthi ukhule ungela mzali ebulawe ngumuntu kuhle ukuthi kunje ngithi kanye labazali uNkulunkulu kungiyoba abizayo ngesikhathi sakhe hathi ukuthi umuntu ebulala egqibele abanye abantu bephila enze thule zwi umuntu egqitshelwa ephila umuntu ayebuya namhlanje athi kakukhulunyiswa nokukhulunyiswa nani khonapho
siyaphila linjani kwangabe kwistudio 7 bonke abasakazi bekastudio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi ngithi amen khona ngapho hhayi inkosi libusise hhayi ngabonga ngiyabonga ngiyabonga inyuzela ngipha zona angani ningahlala lokho limphosela nje izinyuzi khona ngiyakuzwa okwenzakalayo ezimu lapha ngoba yeyi izimu redi kutshela okunye okungahambelani lalokho okukhulunywa istudio 7 hhayi ngabonga bakastudio 7 ngiyabonga kakhulu ukuze sihlale siqaphe indlebe sizokwenzakalayo ukuthi kuhamba njani ngalibi ngibulisa khongapho e-amerika ingane inkosi ngalibusisa liphile ngegama likajesu amen
salibonani 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 balandeli labalaleli kwistudio 7 labalandeli labalaleli kwistudio 7 mina igama lami ngomozi ufonankomo ngiphuma ngasekhaya elipani baba okhulumayo emarapi ungazwayisola into yokuqala endizakunika yona ungayisoli wena vula amehlo ukhanyele uvule indlebe ukhanyele lapho ukhanyele khona ukhanyele kubuchopho uvuleke ubuchopho ubonte ukwenzakalani emarapi ayinabungani nezanupiu ayinabungani lamabandla aphikisanayo umuntu okhokhela i-MRP umuntu owazi sothi sonke sezani usazi sonke eyaphi khona tukhona ongeke wabuya lesithothi sakho futhi ufundile umba wafundanga yena akakudingi yena imbono yakho ayifakela phansi mina ingesingamvela kula lithontiselayo soraita kulani baba ubuye kuhle ngoba vele izano isikhathi esiningi imibhesidi umavoti nabantu besindebele emarap ngiyayitshayela izandla ngitshayela isombe yesi yehlukanisa into ezinengi kakhulu elizweni ngoba kathesi abanye abantu sebekwanisa ukufaka ama-voice abanye abantu sebekwanisa ukubona imbono emnene yiyo
labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ibika ngomdlali webasketball weMelika uBrittany Griner okhululwe ejele kwele Russia izolo ngemva kokuvalelwa phose okomnyaka. I-AFP yona ithi kubhubhe abantu abalitshumi 10 ekade besebenza lebutho lakweleBurkina Faso ngemva kokuhlaselwa ngabahlamuki abedlulise amalawulo. Kwezemidlalo, ama quarter finals emidlalo ye FIFA World Cup ayaqala njalo namuhla ngemva kokuhlaba ikhefu okwensuku ezimbili ezedluleyo. INetherlands izadibana leArgentina kuthi Croatia inqikilane leBrazil. Sasa khona England izabhuqana leFrance kuthi iPortugal iqwaqwazane leMorocco. Okuyilo lodwa ilizwe laseAfrika eselisele kulimidlalo. Sixoxa lentathelo yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Hayi, Morocco isijabulisile njengabantu beAfrika nje lathi ukuthi ifew stage lesi sithokozile kakhulu. Kodwa siyabona iPortugal indlela edlale ngayo yabhidliza Chase six nje kuround of 16 labo. Siyazibuza nje kathi ukuthi hey, into engayehlula iMorocco iPortugal sidlala Morocco hayi hayi indlela edlale ngayo ayisithokozisa ngoba iMorocco layo mani ingatshaywa ngendlela yona leyana. Hayi, iPortugal ikhanya nganiqinile ikhanya nganiqinile kodwa iMorocco kwalesibindi I think basitshengisile nje ukuthi they can do anything. Hayi, bengayenza anything nje, hayi bengenza nje loba yini. So ngithi iPortugal ningamina kodwa hayi iMorocco angeke ivalele phandle layo ingatshaya. England neFrance, hayi iFrance ngiyibona inqoba laphana. England sijayibukela nje lama-stars abaningi ngoba iPremier League siyaziyo ye sijayibukela kodwa hayi ngimbona iFrance idlulela phambili. England nje ingazama ukuvala kodwa siyazi ukuvala kwabayo. Ingabaletha imatakayo hayi England angiyibone siba phambili. I think France iyeqhubekela kona.
I-Croatia yona idlala leBrazil kuthi iNetherlands izanqikilana leArgentina. Ubona izala nkomoni lapho?
Mbona lapha iBrazil leCroatia, ngibona iBrazil idlula. Ngambona ukuthi ngamahayi ngasenzela izimanga iCroatia kodwa hayi ngibona iBrazil idlula. I think Brazil is much stronger than Croatia in the way they have played since the tournament qala Brazil long foot with Croatia. I think yenza any Netherlands la Argentina lapha yikho lapho kunzima khona amaqembu amabili abedlala angeke ukuthi kulelinye ngcono kulelinye kodwa hayi I think uMessi uzavuka at this stage. It's a critical stage for him ngoba iyaphela World Cup. I'm sure this is his last World Cup and ungadlula le chance akasayibambi futhi. Uyayifuna I'm sure he'll try by all means ukuthi azame ukuthi avuse abantu abafana bakhe laba badlala labo ukuthi bamphakamise la bangene kufinali njalo bayithathe ngezo angazi kodwa hayi ngibona iArgentina nganinganqo.
UJafet Ngwele Dube intathela izindaba yezemidlalo bexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhombo lezikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Mina lani kwanele okwaliviki sizadibana njalo ngomvulo ozayo olivalelisayo ngutungamili Nkomo onkololo kwana wamatukanduna.